Endabeni zethu lamhlanje lilo Mike, umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho i-SVEC, unkosikazi Priscilla Chikumba usungule imihlangano lentathela izindaba athembise ukuyenza ngomvulo maviki wonke, echasisela abezindaba ngokuqhubeka kwamalungiselelo okhetho luze luqhutshwe mhlaka 30 Ntulikazi. Ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zithi kuyamangalisa ukuthi ikhomishini ebona ngezokhetho i-SVEC isibone kufanele ukupha abanye amazwe anjengeBrithani ugwalo loluhlu lwabalelulungelo lokuvota i-voters roll ebulenjini, kodwa ingakanikwanga amabandla aphikisayo lozulu jikelele oweZimbabwe. Amabandla ezombusazwe akhuthaza abezindaba ukuthi bethule indaba ezoliqiniso, njalo bedinga ukukhuluma lamacele wonke, hathi ukuyamela icele linye. Usomabhizimusi wezalani seZimbabwe osehlala kwele South Africa, umnumzana Justice Maphosa, ukhuthaza abasakhulayo ukuthi bashiyane lo mkhuba wokuphongukhala sikhathi sonke ngenhlupho ezibhekane lelizwe, kodwa bengenzi lutho ukuzithuthukisa. Kwezemidlalo sikhangela imidlalo yenguqu yalonyaka yomncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba e-FIFA World Cup 2018, lapho amaqembu awezwekazi ele-Afrika, iMorocco, Egypt kanye leNigeria aqale kubi kulo mncintiswano. Ku-Livetalk lamhla sikhangela udaba logwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll, lapho amabandla aphikisayo besithi kabakalutholi, ikanti-ke abemazweni anjengeBrithani sebelutholile. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umagagasi athi 909 AM, 4930 15580, laku-6080 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.